Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakholo ke siza kwenza ukuthi sincile, nanqabe ithaya bekopha besezindalo, asuke sibuyele emuva ngoba vele kubuhlungu esesikukilo oba uthi ungasebenzi, singatholi imfanelo ezibhalwe ku-constitution esifanele ngoba vele asuke sibuyele.
Ngobotshwa abasekeli bebandla le-MDCT abayisikhombisa eHarare lamuhla betshengisela phezu kokusilela kwemisebenzi kwathi abaningi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa.
Ngibone ngani nxa izani singene esidabeni senesi sokuthi kulomunye oliqhawe wedlula amanye amaqhawe, lokho ngibone ngani kwenza ukuthi esikhathini esiningi amabandla aqhamuke. Yikho kwenzakala phakathi kokuphikisana kwakukhona kuzaphu isiqamuke siba izaphu lezanu.
Ukudonselana kubandla leZANU-PF kufika kuzinga elibi kulandela umhlangano wabesifazana oqhutshwe ngeviki edluleyo. Amaxoko ehlukeneyo aleli bandla ephoselana aqatha.
Indodana kamoye uChief Khayiza Ndiweni wentabazinduna umnumzana Ruben Ndiweni usekhweze emthethwandaba waphezulu isicelo sokuthi kwesulwe ukugcotshwa komna wakhe umnumzana Nhlanhla Ndiweni ukuthi athathe lesi sikhundla.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabasekeli bebandla le-MDCT abayisikhombisa ababotshiweyo eHarare namhla betshengisela phezu kokusilela kwemisebenzi kwathi abanye abaningi batshaywa kabuhlungu ngamapholisa. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwela ugatsha lwabasakhulayo kuleli bandla. Amapholisa abikwa etshaye njalo abopha intatheli zindaba yephephandaba leZimbabwe Mail u-Angela Jimu, yena obethapha izindaba ngokutshengisela lokhu amthathela isigxingi sakhe sokuthatha imifanekiso kanye lomakhalekhukhwini wakhe. Kodwa u-Angela uphinde wakhululwa ngalintambama. Abatsha be-MDCT batshengisele ngokufola esitaladeni behlabela ingoma ezisola umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Robert Mugabe kumele asungule imisebenzi ayithembisa uZulu ngaphambilini kokhetho. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Bednico Bebe usole kakhulu amapholisa ngokuhlukuluza abasakhulayo bebandla lakhe.
Lokhu sokuthengisa ukuthi-ke laba bantu ukwehluleka kwabo kabafuni ukuthi babhanyaliswe ngumuntu ukuthi bayehluleka. Bafuna ukuthi bona-ke batshengisele ukuthi banguhulumende, uhulumende omubi, uhulumende oyehluleka, etshelwa lapho ayehluleka khona abe sevuka ngobunge ngokuthi basukele abantwana, ngoba kakula nto embi abayenzileyo ababulalanga muntu. Abakucelayo kuhulumende ukuthi isithembiso sikahulumende akasenze, yikho khonokho abakufelayo. Ngezinye indlela sokuthengisa nje kusobantu bapho ukuthi izami njengoba siyesileli kangaka lapho okuzafikela khona ukuthi kube lolunye ukhetho, kufanele ukuthi abantu bahle bahambane bakhulume ngelizwi elilodwa ukuthi hhayi siyabonga lokhu elasenzela khona, kodwa kwakathe sithi kona hlalani lalani ngokuthula, phumulani bahambe kayiphumule ekhaya, ngoba sokukubi-ke imali kayitholakali, imisebenzi ayitholakali, yonke into kayikho, kodwa bona bavuka ngobuntu bokuthi-ke batshaya abantwana ngokwanti bebabulala bebabopha benazekanjani.
Njengoba betshayiwe kangaka abanye babotshwa abasekeli bebandla lenu, lizaqhubeka yini ngohlelo lokutshengisela lolo?
Akusoze kume phela umuntu ozibuhlungu nguye okufanele ukuthi asukume athi ukuthi uzibuhlungu. Thina sizibuhlungu njengabantwana beZimbabwe, asisoze sekele ukukhuluma ukuthi zibuhlungu. Njalo ukukhuluma lo muntu ongahlali naye okhathana kufanele umthengisele ngezinye indlela. Njengakhono ke siza kwenza ukuthi sithengisele, nanxa betshaya bekopha besezindalo, asisoze sibuyele emuva ngoba vele ubuhlungu esesikukilo oba uthi ungasebenzi, singatholi imfanelo ezibhalwe ku-constitution esifanele ngoba vele asuke sibuyele.
Umnumzana Bednico Bebe, isiphathamandla sebandla le-MDCT.